Uke ngaba lo ngamaphepha abe engena kuma social media ekhuluma ukubana mhla ka 1 November Wednesday ngolesithathu kuyaba kusiba lama primary election lawo maphepha njalo abe pinde akhuluma ukubana 28 Thursday which is October kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama CV kodwa ke akubanga le communication official so asifakanga ama CV sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani kodwa engikwazi ukubana izani PF libandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary election babe khayelele i democracy ethina sizimisele siyahamba kuma primary election bakusebe khona ebandleni lezani PF asebezwe ngelikabathi ukubana kungaba lama primary sebeqalisile endaweni eziningi kuma constituencies igoqela eyami ukubana bengene beqalisa uzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile so sebeqalisile abaningi bakhona.
Ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini okungenza ukuthi unqobe kukhetho lwama by election lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga? Ubona ngani kuyini kathesi okukhangelele ukuzayenza ukuthi kube lo mehluko?
Yebo, mina ngikhelele ukubana ngimelele iZANU PF kukhetho olulandelayo. Isizathu esisibumetheyo isizathu esimnandi ungakhangela ukubana kuhistory yeZANU PF eBinga sibe sidliwa okumangalisayo, sidliwa okuzwayo. Kodwa kathesi sesitshintshile sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule ZANU PF eBinga ungakhangela ngo 2018 zadliwa ngegephu sathi sikhiwa ngegephu ekwana ukuba yi 13,800 amavotes esadliwa ngawo kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo mavotes ngasela engu 3,000 utshengisele ukuthi hayi kulokukhanya esilakho so sikhanyelele ukubana singaqhubeka sizame njalo ukubhaya election hayi okwakathesi siyaphutsha sibili siyaphutsha kumgceke okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-TCC baqambela abantu amanga ukubana i-TCC siwinile so abantu bengavotela mina bayasala lokho beku-opposition ngoba uChamisa usewinile sothethi lizwe so kumele kuvotelwe bona uwenzele ukuthi kungabe ku-opposition kodwa kathesi abasela lokho ukutshela abantu amangabo aseze yaphela labantu sebeze badinwa ngabo abanye beze bethi hayi thina sesidinwe ngokuvotela abantu odwa bavotela namuhla bala discipline sasa sebexotshwa so abantu bebhinga sesithi hayi thina lokho kwamadaka asisakufuni okudlala ngani singabantwana asisakufuni sesifuna umuntu ongayesimela eParliament umuntu engasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenza uMP esilayo so hayi ukuwina siyawina kamgceke bona abakaqalisi ukukankasa kukhanya kusibasabanjwe i-confusion basale confusion ukubana ngubani ozangena kuyangenwa njani so abakaqalisi ukugankasa sikababoni njoba nje lathi hatshi asikaqalisi singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination court ekhona mhlaka 7.